okokuqala ngibathembisa ukuthi babe lo melo zababona ozabe labo ozabe sebenza labo ayikhona umuntu ozabe ngiyekho isikhathi sonke umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo abalungisele into ezihluphayo kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela ama-youth imisebenzi ikakhulu yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena
kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka
okokuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba le bandla kungasenza ukuthi kusiyalela ukusebenza kuhle ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla mna ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu omela abantu esebenza labantu ngikungabi le bandla ngoba ibandla lisenzeli lutho umuntu osebenzayo ngumuntu singaba le bandla liyabe lisigoqa kokunye ithi manifesto yethu ayikutho lokhu kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokhu mna bengifuna ukuthi khonokho esikufunayo emgudu sikwenze thina emgudu
yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa
okokuqala izibhedlela zikhatshana amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasonde seduzane imigwaqo ifuna ukulungiswa dale yagcina ukulungiswa okwenye ngabantwana abancane ama-youth isayizi ethu ezingasebenziyo kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni esisotsheni e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza ethatha abantu abavela khatshana khonokho sifuna ukuthi kuphele kuqale ngabayemguza i-allocation lathi kwambane nxa kuthatha 500 funa lathi abesebe kuze abangene for 300 kungene abanye kwezinye indawo sisheni lathi sikwanise ukubhenefitha okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la idirection yangikhona kukhanya ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi.